so kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 6 kuMpalakazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, owake waba umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phekezela Mphoko rasekho
ekukhuleni kwakhe lapho akwazi ukuthi asukume aye lwela inkululeko yabantu. Kanti ke futhi uzakhunjulwa ngesikhathi sakhe engu-ambassador, abuye futhi akhunjulwe esengu-vice president.
Umnumzana Gift Banda wayengumsekeli kamkhokheli wenhlanganiso yezifa obotshwe izolo esetheshwa icala lokuqilibezela ukuthola isertificate sesifundo se-O-Level esitshengisa ukuthi waphumelela. Ukhululwe lamhlanga umantshi ngemali yesibambiso eyebheyo. Uhlelo Woza Friday silomculi olodumo lwe-rumba u-Evidence Kamwemba ehamba leqembu lakhe le-Kabanza Clear Sounds edabuka eBinga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Owake waba umsekeli kamongameli weZimbabwe umnumzana Phekezela Mphoko kasekho. Umphoko waba ngomunye wabasekeli bakamoya umnumzana Robert Mugabe kusukela ngomnyaka ka-2014. Wazophuma esikhundleni lesi ngo-2017 lapho kwagunqulwa khona uhulumende kaMgabe Libutho. Akucaci ukuthi uthethwe isifo bani. Ubhubhe eseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithiyangalombililane i-84. Umphoko walwa impi yenkululeko engomunye wabaholi beviyo leZipra lona elalingaphansi kwebandla lezaphu. Ilizwe selithole uzibuse. Umunye waphatha izikhundla ezijiyeneyo ezigoqela esokuba ngummeli weZimbabwe kwele Botswana, eRussia kanye lakwele South Africa. Wayengomunye wabasekeli bakaMgabe ngesikhathi sinye lalo osengumongameli umnumzana Emmerson Mnangagwa lapho kwaqhamuka ukudonselana okukhulu kubandla leZANU-PF phakathi kwecele elalisekela unkosikazi Grace Mugabe eleG40 lelalisekela umongameli Mnangagwa elela Coast. Akukazakali ukuthi uzabe kwanini njalo ngapi. Umuntu ngameli inkomo uxoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana efihlela Ncube ngalolu daba.
Ubaba Umphoko ungomunye walabo abasukuma besisebancane bayalwela inkululeko, abachiya ezimnandi, abachiya ingekhaya, bangena ihlathi bakhulela egangeni bedinga inkululeko, bedinga idemokrasi, bedinga amalungelo agcweleyo, bedinga ukuhlonishwa komthetho ngendlela engenabandlululo. Yizo ezaziyinjongo, izinjongo ze-liberation struggle zempi yenkululeko. Ngakho-ke ngalokho khona kodwa ukuthi wasukuma washiya impilo eyinye abanye besesaba ukuya empini kodwa yena wasukuma wayakhona. Kumenza abe ngumuntu ongomunye wabalutshwane abasukumayo. Kumele khona lokho singakukhohlwa, sikukhumbule ukuthi wakwenza lokho. Yebo kambe abantu basengahlukana kwezepolitiki, imbono ihlukane, kodwa umuntu nxa esedlule emhlabeni engasakwazi ukulungisa lokho okade uphikisana laye kukho, akuvumi ukuthi siqalise ukukhuluma ngokuthi hayi mina bengingavumelani laye lapha lalaphana. Usedlule emhlabeni, sima khona lapho.
Ungathi mbalibani ayichiye ebizweni lakhe lapha emhlabeni Umphoko, lokho esingathi legacy ngesiNgisi.
Into ayichileyo lapha emhlabeni ukuthi kuyadingeka ukuthi umuntu kwesinye isikhathi uma kusonakala asukume, kumbe ngithi kuso sonke isikhathi asukume, amele okuhle, amele okuqondileyo. Lapho ngikhuluma ngento azenze ebusheni bakhe, ekukhuleni kwakhe, lapho akwazi ukuthi asukume aye lwela eze inkululeko yabantu. Kanti ke futhi uzakhunjulwa ngesikhathi sakhe engu-ambassador, abuye futhi akhunjulwe esengu vice president kube khona ukushukana kwembono labanye ababona ngendlela engayena ngaboni ngayo khona lokhana baza kukhumbula abanye ukuthi hayi yena wayebona ngalindlela kweze gugura wundi kweze democracy kwezamalungelo abantu njengalokho wayesengu vice president.
Ubona ephiwa inhlonipho yeqhawe lesizwe yini umphoko nxa sikhangela ukulwisana kumbe lokufuthelana okuke kwabakhona phakathi kwakhe lo mongameli Mnangagwa, ngoba siyazi yena ngesikhathi sokulwisana kwe-G40 le-Lacoste umphoko waye ku-G40 uMnangagwa ekucele lakhe le-Lacoste.
Amathuba aphezulu ukuthi uzaphiwa inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe ngendlela lapho asuka khona iminyaka khona le kubo-60s usiza ngapha kumenza abe ngumuntu okumvumelayo ukuthi abe lapho ngokuba uhlukana kwembono akufanelanga kususe umuntu lapho afanele abe khona. Ukuthi wahlukana ngokwembono nomongameli kakutsho ukuthi kasafanelanga abe liqhawe lesizwe nxa ngabe imisebenzi yakhe ivuma khona lokho. Ngokuba ukuhlukana kwembono kungakhathaleki ukuthi uhlukane lembono yabantu abakhulu okungakanani, kulilungelo lakho, ukuphikisana kulilungelo lakho, kumele kuhlonishwe khona lokho. Ngakho-ke nxa ngabe izenzo zakhe zivumelana lokuthi wayeliqhawe lesizwe, kumele kuphiwe khona lokho. Nxa zingavumelani lakho, angakuphiwa, kungakhathalekile ukuthi ungumngane kumbe uyisitha salabo sezihlalweni.
Lo ngumnumzana efihlela Ncube ohlaziya ezombusazwe obexoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Wayengumsekeli kamkhokheli wenhlanganiso yezomdlalo wenguqu eyezifa uGift Banda obotshwe izolo esetheswa icala lokuqelibezela ukuthola isetifikethi se-O-Level esitshengisa ukuthi waphumelela ukhululwe namuhla ngumatshi ngemali yesibambiso yebheyo. Abatshutshisi abaphikisanga isicelo sebheyo. Umantshi unkosikazi Sibongile Msipha Marondeze umxwayise ukuthi engathintani labafakazi kucala aletheswayo njalo aqhubeke ehlala endlini yakhe. Udaba lolu luzaqhubeka mhla ka-3 ngenyanga ezayo ekaZibandlela. Umnumzana Banda ngomunye wabakhankasela isikhundla sokukhokhela izifa njalo esinye sezikhalazo ngesokuthi abe wapasa izifundo ezinhlanu ze-O-Level okuyilapho okuluvele icala aletheswayo. Iningi lezizalwane zakwele South Africa zilutshaye indiva ubizo lokuthi zibe yingxenye yokutshengisela kulelo lizwe jikelele okubizwe ngamaqembu angajabuliyo ngokuphatheka kwabantu bokuza kumabhizimusi amancane le misebenzi engadingi amakhono aphezulu. UThuso Khumalo usipha lolu daba ese-Pretoria kwele South Africa.
Endaweni phose zonke kwele South Africa, abantu bebephatheke imisebenzi yabo yansuku zonke bengazihluphi ngobizo lokuthi kuvalwe konke kube lokutshengisela kwensolo yabo kuza abaselizweni. Abebengaphathekanga laba bebengathandi ukutsho ukuthi yindaba bengabanga ingxenye loba nje bulenjini be-internet iningi belikhala ngokuthi kufana nje lokuchitha isikhathi. Kodwa ke endaweni evala ezansi yeJohannesburg kulehlekana labaphume bayatshengisela. Abebetshengisela laba bavale imigwaqo ngamatshe batshisa namathaya besithi akuxotshwe bonke abokuza ezitolo ezisathuthukayo ezidume ngokuthi ngamasipaza kwele South Africa. Bathi zonke lezi zitolo kufanele ziphathwe izalwane zakwele South Africa. Omunye abebetshengisela laba umnumzana Michael Maleka ongumgcini ihlalo enhlanganiso ye-Operation Dudula ePretoria. Uta kuziseka ukuthi kungathi iningi labantu bengasebenza emalokishini uhulumende abesevumela abokuza bethatha amasipaza okuyiwo angaphilisa abangasebenziyo.
Into esifuna kuye i-GNU noSibele ngokwakhe staff as a president makacabange kahle asicabangise kahle ukuthi into azikhuluma ziyakhoneka na. You are not saying mabahambe, sithi mabeze la e-country legally. Those who are illegal mabaphume kahle straight. siyacela president do that because of me covid wasithumela amasotsha manje siyamangala abantwana abafrika awuthumela amasotsha
ePretoria kulehlekana labe betshengisela elihlangane eChurch Square enzikini yedolobho laba bona bebesithi bafuna umongameli Cyril Ramaphosa ehlehlalweni ngoba nguye ovulela bokuza ukungena kwele South Africa bezoqeda amathuba obekhokhela leliqula umnumzana Simadimela Tswene uthele Studio 7 ukuthi bathi ukuthele inkulumo esanda kwethulwa ngumongameli Ramaphosa eyokuthi uza kwenza kube lula ukuthi izalwane zakwele Nigeria zethekelele kwele South Africa. Abanye bebesithi bacasukile ngokwengezwa kwesikhathi amaphemiti ezalwane zeZimbabwe awe ZEP ngoba lokhu kutsho ukuthi bazaqhubeka besenza imisebenzi okufuze ithathwe izalwane zakwele South Africa. Umnumzana Tswene uthi lobanje ephuke inhliziyo ngokungaphatheki kwabantu abaningi kulokhu kutshengisela ababuyele emuva ngokuthi umongameli Ramaphosa ehle esihlalweni.
Futhi ukuthi i-government is a law yakuthi certain categories of businesses of economic activities mele siyenze abantu balaba eMzansi kuphela. Ama foreigners must not own a spaza shop for instance.
Intatheli yeZimbabwe umxolisi Ncube uthi ukungasekeli kwabantu kutshengisela lokhu kukhombisa khona ukuthi akusizo zonke izalwane zakwele South Africa ezizonda abantu bokuza.
Ama South Africans amaningi ama research asekhulumile even kusiya kuma elections. I-research yabonisa ukuthi abantu baseSouth Africa bakhathaleke kakhulu nezinto ezifana lemisebenzi le-economy hathi abantu bokuza.
Loba nje uhulumende engaphawulanga ngokutshengisela kwalamhlanje umongameli Ramaphosa ngesikhathi ephawula ngokuthi kuzenziwa kube lula ukungena kwamaNigeria elizweni wathi lokhu kuzathuthukisa inhlelo zokwethekelela ilizwe leSouth Africa lezamabhizimusi. Ekwengezweni kwesikhathi amaphemiti ezTP umphathintambo ogatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Leon Fraba wathi wathatha leli nyathelo ngoba efuna ukulandela umthetho engakenzi isinqumo ngesiphetho sala maphemiti. Edabeni lwamasipaza uhulumende uthi bonke abalamaphepha asemthethweni labalelungelo lokuqhuba amabhizimusi balemvumo yokwenza lokho ngoba yikho okuchiwo isisekelo sombuso. Mele Studio 7 ePretoria kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Oncintisa kukhetho lokudinga umongameli weGhana ungumsekeli kamongameli okwamanje umnumzana Mahamudu Bawumia lowe bandla eliphikisa umnumzana John Dramani Mahama abayibo abahamba phambili kulolu khetho oluzaqhutshwa kusasa bebekhuluma emhlanganweni yabo yokugcina izolo esikolweni salelo lizwe eAccra. Amapolisa eIndia asebenzise intuthu ehitshayo e-tear gas ukuxotsha amakhulu lamakhulu abalimi abakade befola besiya eNew Delhi kulelo lizwe ukuyakhalaza ukuthi intengo yezilimo zabo ihlelwe kuhle abake bakwenza njalo ngomnyaka ka-2020. Okwamanje sike sizwe imbono kahulumende weMelika.
Umanyano we-United Nations uthi ngelanga linye ngalinye nyakenye omama lamankazana abalikhulu lamachumi amane 140 babulawa isihlobo kumbe omkabo. Lokhu kutsho ukuthi kumizuzu minye ngaminye elichumi kulowesifazane obulawayo emhlabeni. E-Europe phakathi kwabesifazane ababulawayo abayisilinganiso se-64% babulawa ngomkabo kumbe amajaha abo. EMelika inani leli liyisilinganiso se-58%. Kwelinye icele abesifazane e-Afrika le-Asia kubika bebulawa kakhulu yizihlobo ukwedlula omkabo. Ukuze amazwe omhlaba aqakathekise udaba lolo kwabekwa eceleni insuku ezilichumi lasithupha eziphakathi kosuku lwe-International Day for Elimination of Violence Against Women olunanzwa mhlaka 25 Lwezi lolwelungelo loluntu olwe-Human Rights Day olunanzwa mhlaka 10 Mpalakazi. ngenhloso yokugqugquzela ukumiswa ukodlakela ngobulili ezindlini lemphakathini. Udlakela ngobulili lubhahile emazweni omhlaba kulo wesifazane oyedwa phakathi kwabathathu ohlaselwa kwezamacansi ngumkakhe kumbe ijaha lakhe kumbe omunye nje owesilisa. Kutsho uChris Lou omela elemelika kumanyano we-UN Management and Reform. U-ambassador Lou uthe ukumisa udlakela ngobulili kuqakatheke kakhulu elizweni lakhe elizinikele ekuthuthukiseni ilungelo loluntu, umbuso wentando kaZulu kanye lokulinganiswa kwamathuba ngobulili. Laloba sekuleminyaka kulwisana lodubo lolu, abesifazane baqhubeka behlangana lodlakela njalo abanye bebulawa. Kutsho omela elemelika e-United Nations uLinda Thomas Greenfield. Kusukela e-Afghanistan kusiya e-Sudan, e-Haiti kusiya e-Democratic Republic of Congo, izimpi lezinye izehlakalo ezenzakala emazweni omhlaba zengeza udlakela ngobulili. Kutsho uThomas Greenfield welekelele esithi ukuze kuqedwe lolu dubo uhulumende kumele basekele inhlelo zokulwisana lodubo lolu ezibunjwa zigxile kwabahlangana lodubo lolu. Amazwi abantu abahlangana lodubo lolu aqakathekile kakhulu ekumiseni udlakela ngobulili. Kumele simise ubandlululo olubangela ukuthi abantu bengenelisi ukukhuluma nxa behlangana lodlakela ngobulili njalo kube lamathuba okubathuthukisa. Kuminyaka engamatshumi amathathu edluleyo, uMnumzana Joe Biden esangusenator wabhala umthetho we-Violence Against Women Act. Umthetho lo waguqula indlela elemelika eliphatha ngayo udaba lodlakela ngobulili njengoba usithi udlakela ngobulili yikwephulwa kwamalungelo oluntu. Elemelika lima labomama lamankazana wonke akuleli lakwamanye amazwe, kutsho u-ambasada Lum. Namhlanje sima ndawonye besizinikelayo njalo ekumiseni udlakela ngobulili.
Lolo ludaba obeluveza imbono kahulumente weMelika. Umlobi wengwalo zesiNdebele ogxile kwele South Africa uMercy Vundla usethule ugwalo olutsha inzondo athi luyingxenye womkhankaso aphakathi kwawo okukhuthaza abalobi bolimi lwesiNdebele ukuthi baqhubeke beloba ingwalo ukuze zingagciniswe ziqedwe dwi kumemetheka kobucwepheshe be-internet. UThuso Khumalo sethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umlobi lo odabuka etsholotsho esigabeni setshefunye uthi uthando lokuloba oluthethe ebazaleni bakhe asebekhulile osekuyikho sekumupha intshukuntshu yokukhankasela ukulotshwa kwezingwalo ezidindiweyo ngoba bekhona abangekho ebulenjini be-intanethi.
Sisaselabantu abasemakhaya, sisaselabogogo abafundayo kudala like umama wami lobaba wami bayakuthanda ukubala. Badala kakhulu, bakhulile, but ngiyabe ngifuna ukuthi bona labanye bebe yiphathi kumbe bayikholise lento esiyiyo. I-technology yebo siyayivuma ukuthi 2 years to come sekungenzeka ukuthi amabhuku ama-hard copy ebe semalutshwana. But okwamanje isidingo sisesekhona because there are a lot of people abangakabi even le network.
Kugwalo lakhe oluthi inzondo, uMvundla ulandisa ingxabano eyabangela ingxabangxoza komunye umndeni okwagcina sekugwegwe ubuthakathi. Uthi kuqakathekile ukuthi abalobi balandise izindaba ezenzeka kakhulu endaweni esihlala labo abangelabo ubucwepheshe be-internet ukuze bazibale njengoba ziyabe zikhuluma ngabo. Umkhankaso wakhe lo obhekiswe kubalobi kakhulu wemukelwa ngabaningi abaloba ndawonye laye abakuhlanganiso yabalobi bakithi layo egxile eSouth Africa. Umlobi uPrivilege Ndlovu ongunobhala kunhlanganiso le uyawuncuma umkhankaso kaMvundla logwalo lwakhe lolu oluthi inzondo esithi njengenhlanganiso sebe lengwalo ezedlula amathuma amabili injongo kuyikukhuthaza kulotshwa kwezingwalo ezidindwayo.
Njalo sihlanganiso ikwesiguquzelayo ukuthi abantu bengagcini ukubala okomakhalekhukhwini kodwa sibe lakho ezimisheni zizukulwane.
Omunye njalo odabuka eZimbabwe umnumzana Sipho Ncube uthi ukubala ugwalo kumakhalekhukhwini loba ekhompyutheni akufani lokubala ugwalo uvula uvala amakhasi.
Hayi, mina nje kodwa ngumuntu othanda nje izincwadi. Nami ngiyaloko ikhona eyami nje esendleleni uThamawele eshisa ikhotha lapha noma iseza nje uyayiza ukuthi iza ngamandla. So ya, ngumuntu nje othanda nje yonke into, ngiyaloba azifunda futhi izincwadi.
Kodwa-ke isizalwane seZimbabwe uNomalanga Moyo ukhuthaza abalobi laba ukuthi ezinye zemgwalo zabo lezi bazifake ezihlelweni zokuxhumana ku-inthanethi okuyilapho osekugcwele khona abantu kulezi nsuku.
Besifisa kakhulu ukuthi ma bengasicabangela nathi bezifake ku-social media, ku-inthanethi, at least kuzaba ngcono kithi, kuzoba lula futhi ukuthi sizifunde ngoba siyabe sinamafoni wethu okuthi sibe ne-access ku-inthanethi.
Ngokwezibalo ezethulwe luhlangothi lwezibalo eminyakeni emibili edluleyo, iZimbabwe National Statistics Agency eleZimbabwe labantu abedlula isilinganiso sokungamashumi ayisiyagalolunye ekhulwini, 93.7% labantu abenelisa ukubala lokubhala. Abalobike bathi leli nani ladalwa ukubala izingwalo ezazidindiwe hatshi ku-internet. Lezi zibalo zikhombisa ukuthi emaphandleni lakho liseselihle inani labakwazi ukubala lokubhala. Ledlula kancane okuyisilinganiso sokungamashumi ayisishiyagalolunye ekhulwini, 91.3%. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli. Uchamisa sewaqhuza kunyawo, sewaqhuza ukuchamisa manje. Abalandeli bakho enindebelo mfoka Sondumba abasela direction, ngangibahlala ngibatshela mina ngisithi kona uchamisa uzolishiya esigangeni. Chamisa manje uqhuzukile, lisesigangeni madoda. Mzamo bani elisazowenza ukuthi lingene lana ekhethweni? Khokhelweni uqhuzukile, ngiyabonga.
Studio 7 linjani lapho bafowethu lonke lapho elikhona. Hayi, siyabonga khona wenu ngoba lisihambisela imbiko yonke engabe ikhona, nawo kumbiko engiwuletha lapha kini. Heyi, akunazulu lapha koBulawayo, akunazulu ngapha eningi indawo esikuzo. Sisacela akula mntu lemvumo yokusuka kuwo azobethela amalembu endaweni engasiyele yakhe, kuthulisele nje ukuthi zwi. Uyazi kudakwa kungafuneki, kubonakala nje ilembu elibomvu kuphi kuphi ngesikhathi sezulu kwakubuthwa konke lokhu. Siyacela ake likhulume kuzwakale madoda, safa ngendaba zabantu ababuya kwezinye indawo ngale babalekile niyo baxoshiwe kuwo, beza ngaba bezobethela amalembu abomvu lamhlophe, babethele inkukhu ezithila uziboshela ngathi yinkomo ezobulawa, izingqamu zibethele ezihlahleni. Ayisiyacela, hayi manje sikhathele manje, ayisikhathele manje. Kwaningi ngikhuluma lapha ku-Studio 7, sakhuluma ngomgwaqo wenkayi, ayikho into ehambayo. Ngasho ngathi ngiyabonga kala kwinduna yami ngimzwile kumarediyo ecela ukuthi umgwaqo wakithi enkayi ufike. Ngaphinda futhi langawo namhlanje. Hayi, ake sithenga kulenze kwenzakale madoda. Uhulumende uyakhuluma nithi alikho zinto ezakalayo. Ngizothi umgwaqo ulungisiwe, uhwaywe, uyahwaywa. Ungathi umuntu ohwaya amehlo, hayi mani ake kulungise umgwaqo njengomgwaqo. Sisacela, sisusa amalembu wonke lawa asegangeni lawa agcwilisa ngalonke leli. Hamba uye khona le lapho kubuya khona abantu ababethela amalembu. Awula yivi ngalibonile segangeni. Bazobethela amalembu yithi ngapho. Izulu alikho manje, kuyashisa kula nto yenzakalayo. Asosikhathi sokuthi ngakuya izulu alikani leli manje. Kwakuthi kunje usowumuvu usukhulile ngesikhathi sakudala. Lingakabuli abantu abaphethe amalembu abovula amayibhulu amnyama egangeni la. Siyatshela basuke laba abantu egangeni la. Siyabonga.
Lati sibonge abanye abalaleli be Studio 7 abasithumele imbono yabo nge WhatsApp.
Ichi waza waza Friday my darling. Waza Friday.
Uhlelo waza Friday selomculi wonduma we rumba u Evidence Kamoemba owebhinga ehamba leqembu lakhe leKhabanza Clear Sound. Asizweni ixoxalo izwachisa sibanda we Studio 7.
Abaculi abaningi bebhinga abajale ukucula umculo wesiko lesidonga kodwa Evidence ungena umculo wethebeleka asizweni londlala imbali yayo
ngamadlalati angifo njalo ngibuye futhi ngibhale ingoma ngiyazibhalela
Umfulo wakho ubizari kahle kahle njengoba uhlabela indima ezijeneyo njalo lamadlala jamanga
ngokuzalwa ngizalwa ebhinga ngiphelele endaweni kuthiwa idungu ngafunda endaweni kuthiwa imanyanda primary school ngayenza isecondary emanyanda ngagcina kuform 3 lapho engijule khona
Abantu bangathanda ukwazi ukuthi umculo wakho bangawuthola ngakhamwemba.
Umculo wami uyatholakala kuma Play Store khona ku YouTube, la ku Instagram khona, la ku TikTok khona, la ku Facebook khona. Bayabhala esizimende, bayangithola khona lapho. Njalo angabe befisa ukumfonela direct khona ngibali khona 07 80 74 1771.
Kwetisero Evidence Kamwemba ihamba leqembu lakhe leKhabanza Clear Sounds umculo we rumba kuhlelo waza Woza Friday ikhonsentrasyon benu igawulo ngoezwachisa sibanda
Lo-ke ngumculo odumo orumba u-Evidence Kamwemba ke hamba leqembu lakhe leKhabanza Clear Sound obexoxa lo Ezra Chisa Sanda we Studio 7 singakehlukani owake waba ngumsekeli kamongameli umnumzana Phelekezela Mphoko kasekho luyalandela uhlelo lwe-Life Talk olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.